Ngiyabonga kakhulu Chris, ngibone ngani kuzoba ludubo olungaba ludubo olukhulu kakhulu. Why? Ngoba uPaul Verene ubenceda abantu abangela ndawo yokuhlala abaningi kakhulu, so ngibone ngani kuzakhoza i-problem enkulu la ku-society ye-South Africa. UPaul Verene ube-assist amaZimbabwean amaningi angelani, not only amaZimbabwean but abantu abaningi abangela ndawo yokuhlala.
Kanti vele lona udubo lungaphi?
You must remember Chris ukuthi isonto ye-Methodist iphakathi kwabantu abenza amabhizinisi abaningi, so ngibone ngani mina ngokubona kwami, ngumbono wami lo, ngibone ngani ngabantu bamabhizimusi abayiwo abafaka ipressure yonke le ku-Methodist la ku-Paul Verene ukuthi avale laphana. I don't think ukuthi it's anything to do with inumber yabantu ade behlala laphana e-Methodist.
Bathina abantu abahlala kwamphana, sizwa abanye besithi kuthiwa kabasoze basuke, ubone ngani kuzayenzakalani kwamphana?
Okungenzakala laphana ngibona ngani abantu bayagcina bengenje amaloya okuthi batshengise izizathu ukuthi why bengeke bafuna ukuthi basuke laphana. So ngibona kungathatha isikhathi ukuthi wabasuse laphana, ngoba ngibone ngani ngizwa engani lamaloya uPaul Verene bekhuluma ngokuthi ngagcina engenje amaloya ukuthi abantu bangasuki laphana ngoba abalayo indawo yokuhlala. Ludubo olwaziwayo lapha eMzansi, not only eMzansi nje, e-Africa jikelele, ukuthi udubo lwezindlu ikakhulu lalapha eMzansi yikubona ukuthi abantu balokhu behlala abaningi abanandawo zokuhlala uhulumende lohlelo lokuthi afake abantu ezindlini this is why ubona labantu abaningi besahlala emjondolweni lapha eMzansi. Kodwa coming back to i-Methodist, angiboni ukuthi bazaphumelela ukuthi babaxotshe lapha. Bengabaxotsha nje, kodwa ngibone ngani izathatha isikhathi isemakhothi indawo yango indaba le, ngoba iyagcina imelwa ngama-human rights lawyers.